Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngasonto mhla ka 3 kuMfumfu 2023 mokhepstube. Endaweni zethu lamhlanje.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapholisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu
sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine
umuntu lowo uye isikrini nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ilizwe lomhlangano wethuputile ilizwe lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa
abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelubele idala lepalamende bezama ukuvimba ukuphothiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Jabangu kodwa uJabangu uthi bachitha isikhathi sabo salethulela ezabatsha lezokholo lesikristu zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele Israel lePalestine. Abezindaba abeReuters labeAssociated Press babeka ukuba iHamas ehlasele kwele Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni leSderot. Lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele Lebanon elisana lele Israel. Isihlasela kwele Israel isithi sebekhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele Israel empini le elakho kuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu siqoqele unkosazana Vivian Nomalanga Bebe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kwele Israel.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapholisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu so izimota vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi aye ngagcina ngehla ngibuyela endlini so into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele busuku noma emadabukakusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala so asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela so umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba iIsrael Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe iIsrael ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani
singathi ke wena ngokwakho sibili khona lapho khona wethuke kanganani
kuyethusa lokhu dube kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama rockets asiko 2000 something kanje kodwa umehluko ukuthi laba yabe Israel babe hambe bayahlasela ngale babulala ama leader wabo so yinto ababeyilindele kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ubengaka ngoba ayikho into kade behambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi labana abantu bazophonga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo so iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapolice evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu into ethusa yikho lokho ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshela ukuthi hhayi lina lifike i-Israyeli silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene even lalamabhomba emabhasini those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi so yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona so awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavela achikilike
njevela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba le nto efana lale kulama bomb shelters underground imigwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter so ma kuzokwenzeka into nje amapolice ahamba ewavula izolo la enhlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo so yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapha kade singabaleka siyexatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into ingani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo
singathi kwalapho uhulumente ulitshelani uthini kona manje uhulumente wakhonapho
basitshela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobhona la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kufe khona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngingabona ezinye inews ekade ziseculeta nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje so babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think ukukhona kade bekuzwile
uyibeka kuhle sibili noma ngingazama ngesikhiwa ungazama mfitshane
unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel besixoxa laye eseTel Aviv. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idale lepalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benza lokhu ngoba uJabangu wenza okusekhanda lakhe hathi okwebandla le-CCC. UJabangu ufuna ukuxotshiswe amalunga edala lepalamende kanye lamakansila athi ancindisa ngudlu kukhetho olwaqhutshwa nguNcwabakazi. Umkhwananzi uthi akuqedakali okwenziwa nguJabangu.
Vele kungamanga phela atsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla esika secretary general
singathi ke incwadi leyi elotshelwe umdenda sizokuthiwa ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafitshane ukuthi ukuhamba njani.
Yebo, kuliqiniso ukuthi umuntu lowo uye isikliwe nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ibizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uMilton Chamisa. Yikho sikuchasisa ubachasise ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engaso lalunga lebandla le-CCC.
Ye, kodwa ngokukhuluma kwakhe phela uJabangu uthi yena uzibambe esidukwini sibili angabe kuthatha ngaphi khonokho?
Ngazi ukuthi kuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi i-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso.
Ye, kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC manje njengoba-ke ungazani ama-branches enu akukhanya ukuthi kume njani liyakuphikisa njani khonokho?
Athula ama-branch athula amasela asila secretary njengokuchase engikwenzileyo abantu befuna babekwazi ukuthi hayi bengalaleleli umuntu bengamlandeli ama-members of parliament alandele ngokulalela nozulu jikele lwezimbabwe ubaba
uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu labanye bathi akhokhela lawo.
Ye kodwa bengabakhipha ke abantu laba edale lePhalamende liza kwenzani?
Sizabona nxa sesifike khonapho kodwa sihlangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-TCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela ijini kurekhola abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kutshengisa ukuthi vele iZANU PF ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo nokugcukela nokuhlukuza abantu beZimbabwe nokukhonona okwenziwa yi-SADC le-African Union. Amboni ukuthi bengaphinda benze enye into enjengayonaleyo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC kodwa uJabangu othi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva and phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfula. Sikhuluma sisenze nje bayakhuluma bathi kabangazi but basenda abantu ukuthi kube ledalo. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi kodwa ngasese bayabhoda bathi kuyanini sikhulume nini ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibili. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu that I cannot mention all the names but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Kunabantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Kubatshelana abantu la.
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya baye correct narrative ukuthi thina asazakali akula membership ekhona ngathi yethi bona ingani balayo i-membership engani bona bangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha ke uthi subethele isipikili zokugcina esokuthi awusozikhulume lapho.
Ukukhuluma labo vele kuyize sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana sesikhulumisana ngeway forward ngoba iway forward yethu is very clear. Savumelana siforma iparty ukuthi sesichiyana lezinto ze-MDC sebesithathele ibizo asidinge nini ibizo elitsha. Nxa singathola ibizo elitsha sesilitholile nanti ibizo basithathela futhi okuthiwa ngu-citizen convergence for change. Sabuya le bizo elokuthi ngu-citizen coalition for change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.
UMnumzana Sengizo Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kule Afghanistan. Ele Russia lele Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la ngesikhathi ele Ukraine izama ukwethula ibutho lakwale Russia esabelweni seDonetsk. Soke isikhathi sezamasiko. Isiqhubeke ke Nkosi enkulu kwezamasiko namhla ke sixoxa lenyanga enkulu inyanga njalo elodumo uDavid Mkhwabinyana Ngwenya khona ngale ke kuBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, kunjani baba?
Hayi, ngiyabonga Dube, ngiyamnyalemukela.
Ye, ake sixoxe ngokucela izulu, kuhamba njani, kwenziwa njani, liphehlwa njani?
Esintwini kulabanikazi obunyiwa kubo abayibo abacela izulu, abaphathi bezindawo esingathi thina omanyangwa ePlumtree, onebane eGokwe, eZilo, langapha elokhuzeni kumaswabi eDula.
Singathi kuqaliswa nini konoko, kwenziwa nini?
Isikhathi sokuchela izulu licelwa ngesikhathi sonethi kuyavalwa nje kunalinyanga njengoba seliduma sicelwa lingakadumi izulu. Kwesinye isikhathi khonapha nje sewula kwenzeka ukuthi abanye basezela khonale ihle ibe icishe inyawo zabo, kodwa isikhathi sokucela izulu kukhonapha nje kubo-August abantu babelungiselela ukuthi kuyephekwa amadwala kulezo ndawo.
Ye, siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu ba bafuze izindlu zabothekwane kujiswe konke lokho kudojelwa amathambo. Yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe?
Kuyimfanelo sibili. Khonapha koBulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo nje okusitsho namalembu pho imhloko sedorobho. Sinabantu abathi bakhululekile nalo wenza intando yakhe, siko lungabe lusaba khona. Sikhuluma sisezengenje aphephezela amafleki abomvu egangeni lapha enza intando yabo, kodwa konke lokhu kuwumlando wezinduna. Asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni singabantwana bezinduna, labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha koBulawayo. Kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni, kanje selizasonela lidilize amasiko, gcinani ngamasiko enu. Kube sowusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna, ewumntwana wezinduna njalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni, ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki. Okukhona namhlanje gift duwe ungafika lapha koBulawayo ungahleka isiyaluyalo kwezulu ekwazulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu. Yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka lichachambe abantwana baze bachathe ngaphansi kwabonina. Yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna. Izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine, ngoba induna ngeyosiko, uyisa ngosiko, usobhuku ngosiko. Yikho engakutsho
mna. Yeah, siyakuzwa kakhulu-ke le inyanga enkulu uDavid Mkgabenyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyabonga kakhulu Ngwenya, ungathelwa ngakusasa
bakho.
Womanje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamela inkomo. Ye, sathi silethele udaba lwethu silontukamela inkomo kwezokholo lwesiKristu. Sathi sizwe ukuthi kuhamba njani. Kona ngale.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithanda ulibingelela kumbe silingelelani bazalwana abathandeka enkosini ngosuku lwanamhlanje. Njengihlala yenza sivume sibonge isipho sokuphila, ngobana ukuphila kusesandleni sikaJehova. Thina okwethu ukubonga ubana namhlanje singabaphilileyo, njengoba sazi ubana baningi kade befisa ukuthi baphile njengathi, kodwa abanye kwehlule. Ilizwi lethu-ke namhlanje elokubana siduduzane ngalo, sivuselelane ngalo, siyalithola encwadini yokuloba kaJohane, omunye wabafundi bakaJesu. Sizafunda isahluko seshumi lanye uJohane chapter 11. Sisukele endimeni amashumi amabili leyodwa siya endimeni amashumi amabili lantathu, uverse 21 siya ku-23. Kufundeka kanje. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafanga. 22. Kepha ngiyazi nakaloku ukuthi nokuba yini ongawucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona. Verse 23. UJesu wathi kuye, umne wenu uzavuka. Zihlobo zami ezithandekayo enkosini, ilizwi leli likhuluma indaba eyinye edumileyo eyaziwa kakhulu, eyokuvuswa kukaLazaro. lo owaye umfowabo kaMartha noMaria, lo esizokubana uJesu wayemthanda emenza umngane wakhe. Ake siyikhangeleni indaba le siyihluzise kahle. Uthi lapho esihleli khona endaweni esihleli kuzo bakhona abantu kumbe imizi ezingayifanisa loLazaro. Uthi yake yaphila leyo mizi kwaba labantu abalobuntu, kwaba lamagama ayimnandi endlebeni zabantu bephakanyiswa indawana zonke ngobuhle ababebenza. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi imizi leyo eminye iyaphenduka yaba ngamanciwa abantu bengafanga bengathuthanga. Ngitho ngoba imizi yona leyo eyayibukeka kayisabukeki, ubuhle obabuphuma kuleyo mizi kabusekho. Labantwana ababelalela bephakamisa abazali babo, abanye sebakhula baphenduka izigebeni. Kuyafana nje lokuthi umuntu babo sebafa njengoLazaro. Ungalalela ufunde indaba uhlangana lezinto ezihlasimulisa igazi, uzothiwa umntwana kambe uthethe ingqamu wagwaza wabulala uyise lonina. Awukhathelekile ukuthi kwakutheni ngaphi, umzali ngumzali. Ungabona umntwana esesenza isigameko esinjalo, ubuntu abusekho kuye. Nguye lo obikwa ubana uvele usefile lanxa yethu yaphila. Kodwa ke uMartha lapha ukhuluma loJesu uthi aluba Jesu bukhona lapha egumeni uLazaro ngabe kafanga. Imizi eminingi ibulawa yikho lokho ukuthi uJesu kakho emagumeni ethu. Kasikwazi ukuthi sibambe ngaphi, sithembe ngaphi. Yikho imizi singela kuzwanana, sixabana ukusa kwamalanga, sidiliza lamagama amahle esasilawo ngoba uJesu akekho emizini yethu lempilweni zethu. Kuthi uverse 23 uJesu wathi kuye, umne wenu uzakuvuka. Banini lethemba bazalwane kuJesu ukubana le mizi yona le ehlala abantu engathi ngamanxiwa bona abantu bekhona abanxuse uJesu, imizi leyo iza kuvuka. Sikhulekele Jesu, siyakunxusa emizini yethu ukuze singabi ngabafileyo thina sithi siyaphila. Hlala lathi kuze kube naphakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silodwa bakwaNcube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosikazi Phindile Gosha oyenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy othi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazane abasemaphandleni ngokubafundisa ibhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikhambo yokuthengisela impahla yabo. Uqhuba lomsebenzi eselupane lapho okulodubo lwabatsha babaleka esikolo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe agoqela iBotswana leSouth Africa. UNkosazana Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abakugrade 7 kusiya kuzinga leyunivesithi ukuthi bazi imisebenzi abangayenza njalo balungise indlela yokufundela imisebenzi.
Sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya, sibafundisa lokubonisana ukuthi amabusiness bengawaqala njani lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabusiness lawo akhule kusukela kuregister ibusiness lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini. So kuthiwa yi-incubation hub ne-accelerator program.
Endaweni oyelisebenzela kuyo sibona kulodubo lwabantwana besikolo ababaleka besasebancane besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungaqedwa lohlelo lwenu na?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa, sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university sebesibancedisa nge career advice so i career coaching yesebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahlethemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Sibona abanye bebaleka emaphandleni besithi akula mathuba okuzithuthukisa kwezamabhizimusi. Ubona elakusasa lamabhizimusi asemaphandleni liminjani?
Emakhaya ngibona ngathi yikho lapho kule msebenzi khona kumbe imali ngoba singakhangela abantu abaningi abasetown izinto abazithengisayo maybe ezilinyiweyo kumbe ezifuyiweyo izinto ezabe zivele emakhaya ikakhulukazi ngoba emadorobheni akula ndawo enkulu eyokulima ukuthi singayilinganisa le ndawo ezisemakhaya kusesengamaganga angakasebenzi kakhulu. So sabe sisithi emakhaya kule business njalo kulamathuba ukuthi abantu beyenze amabhizinisi ikakhulukazi abaye ku-agriculture kulamabhizinisi kakhulu. So i-rural empowerment and development yiyo esabe siyikhangelele kakhulu ukuthi abantu bebe lolwazi ukuthi emakhaya yikuphi abangakwenza okungaba ngamabhizinisi akhulayo.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo nkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greeners Academy ohlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana esebenzela eLupane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, Mutabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube ungathina lokusasa ube losuku oluhle namhlanje. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKhaselaka Premier Soccer League.
Ikhomo lesheshamu linqobele bulawo Chiefs nge-2-1 enkundleni ebhatha kuthele KFC United litshayele wange nge-1 kanyanga seColliery. Limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kumashumi amathathu ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga seBaobab. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Renters litshayele Dynamos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium ukuthi ele-Green Fuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga. Iqembu le-Cranbourne Bullets yile lijeke amanye engalaneni imiklomelo njalo le miklomelo engamachumi amabili lowodwa awukacace kodwa ukuba kuqhubekana emsileni wengalani njengoba kulomehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu le-Cranbourne Bullets kanye le-Simba Bora lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungadinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi kuStudio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo elingakhohlwa sibili sile kuWhatsApp yethu 202-463-3018. Lingakhohlwa khonapho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sibone ebesilazo. Sekubulawa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine. Abakubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale lepalamende bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa uJabangu uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu. Yelingakhohlwa ukusithumela ke inombolo incwadi zenu eze-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngakhohlwa njalo inombolo yethu WhatsApp +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lethu lamhlanje. Oliver Lesango umthembo sithembayo uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.